Hey, indaba leyo ngani iyahlupha kakhulu because okwakuqala ngibona ngani umuyi uMorgan Tsvangirai either wayenza imistake or wayenza ngabomo ukuthi enze ama-deputy presidents abe yi-3 because obviously ngokuchuza ama-deputy presidents ayi-3 wayesetshengisela ukuthi yena kalayo i-confidence ku-deputy president okhona uThokozani Khubi probably because engumama kumbe kweselindebele. Okwesibili ngibona ngani uMakhube naye kwakumele kuyinto kwakhona ehle kubambe ekuqinise uMorgan esaphila. But ngibona ngani uMorgan esaphila laphana ngesikhathi kukhulunywa nge-alliance wayeketisa wabasebeka ama-views akhe abasobala ukuthi yena i-alliance kayithandi ngezizathu yena azibeka ngayo. So ngibona ngani khona kuyana kwahle kwama-alian netha nabantu abaningi abaku-MDC owakathesi ngiyabona ukuthi uyazama sibili angazama but ngibona ngani abantu laba vele sebemhambele phambili angimboni ithatha i-presidency ye-MDC. So umbuzo ukuthi uzahlala ebe ngu-deputy president umbuzo asuka but umbuzo ukuthi angasuka uzakuya ngaphi because ngibona esenza the same mistake enzwa ngu-Welshman ngo-2005 ukuthi aphume epartini obusuforma a-regional party that will not achieve okuya ngaphi uphinde ngeni nawo uphinde uphenduke futhi ngoba siyakunanzela ukuthi kude kathe sikaso MP so ukuze ebe ngu-MP that I mean aso MP wakhethwayo through i-ballot line MP wangena nge-quota system yabomama. So that means nxa sefuna ukuthi ebe ngu-MP kuzamele thing constituents uzabuyela emakhokhokani umvotele na nxa secompita labanye abantu. So bona ngani sesimeni ethu ngani asikho right but she's a seasoned politician ngethemba uzathola indlela yokuthi amanye kanjani.
Bakhona abathi kungayiwa ku-Congress yebandla le-MDCT ulakho uMakhube ukuthi anqobe ubona kusenzakala into
angikuboni konoko ngoba mina ngibona ngani abantu beZimbabwe abakazimisela ukuvotela umuntu ongumama ephinde abe lindebele ukuthi elide umbe khokhele i-political party eZimbabwe. So uKhube ulalo kuyana ukuthiwa i-double tragedy ngumama umuntu wesindebeleni and angibaboni i-majority yama-provinces la bemvotela ku-Congress. So angimboni iwina i-Congress ye-MDC.
Manje yena uMnumzana Chamisa umbona enqoba yini kukhetho nxa esekhangelane mathupha lo mongameli Emmerson Mnangagwa?
Kuzaba nzima kakhulu ngoba singananzela kathesi ukuthi yena kuyaluywa ku-MDC obviously baningi labo kuti sebekhuluma ngophume ukuthi baphuma bezenzela imito yabo laphana bavele abantu bakhona bayalwa. So angimboni ehamba sikhuluma ngoThokozani Khubi ongu-deputy president we-MDC ongumuntu olosekelo kwele Mandebeleni ngapha. So naye angamalaphana i-MDC izahambile iziqephuqephu zabantu angimboni uNelson Chamisa esenelisa ukuthi emudle upresident Mnangagwa ukanti layo Mnangagwa akhona layo lama-challenges akhe party. So whoever ozawenelisa ukuthi ethole abantu abaningi nguye ozawina party. Ngibona ngani i-MDC ilama-challenges amaningi kakhulu esinxa singayiqathanisa lezanu. So angimboni uChamisa esenelisa ukuthi emudle Mnangagwa kukhetha lo olulandelayo.